ndaba ku VOA Ndebele.
Alibuka njani umthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 kwaMvulo mhlaka 11 kuLwezi 2019 uChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ukunqotshwa ngamavoti amaningi okwenziwe amabandla aphikisayo ngelezanu PF ukhetho lwempelaviki sokuthi abanye bezibuza ukuthi kanti vele kungakuhambe njani.
Amaqembu aphikisayo abonakala kala message ehlangeneyo kahle yokuyakhankasa emakhaya, balele message yokukhankasa edolobheni.
Kungaba kuhambe njani esigodlweni se-MDC ngempelasonto okuthiye abanye abasakhulayo belimele?
Upheze mthamisa kalusenanga labantu akamondzora akwenzileyo yikuthi uprotekthe umondzora ekuthini mhlawumbe ungaba nokuxabana phakathi kwakhe nezinye ingatsha zebandla le-MDC.
Abadabuka eZimbabwe abahlala eSouth Africa betheswa icala lokungagezi, abanye sokuthiwa balephunga elibi kakhulu.
Noma omunye umuntu sika nje elephunga lomzimba wakhe nje natural, omunye umuntu umzimba wakhe nje lephunga elingajabulisiwe. So kodwa kusikho ukuthi labo bantu ngabantu ababuya ngaphandle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF liqhubeke lisenza izimanga kukhetho lokuvala izichenxe olwama-by-elections olokudinga amakhansila amathathu eCholocho kumawadi amabili liyodwa eWetsa. EWetsa ibandla lezanu PF lithanyele ngamavoti angamakhulu ayisitshiya ngalombili 875, kwathi MDC lathola amavoti angamachumi ayisikhombisa lanhlanu 65 kuphela. Echolocho kuwa 20 obemele ibandla lezanu PF uthole amavoti angamakhulu amane 414, kuthi oMDC wathola amavoti angamachumi amabili lanye 21 kuphela. Kuwadi 16 eCholocho ibandla lezanu PF livotelwe ngabantu abangamakhulu ayisithupha 623, kuthi eleMDC lavotelwa ngabantu abalikhulu lamachumi amane 147. Kambe kungakubangelwa yini ukuthi ibandla lezanu PF liqhubeke linqoba kangaka ngesikhathi uZulu ephakathi kobunzima obubangelwa ikuma manzonzo komnotho welizwe wona ophethwe libandla lezanu PF? Sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube lumbuzo.
Kubonisa into ezintathu ezidingakalayo kumele kuguqulwe indlela okuvotiswa ngayo, kumbe singathi ngokukhampenwa ngayo, ngoba izikhathi eziningi kusibona abanye bekhankasa ngokudla, ikakhulu ibandla lezanu PF lisolela ukuthi likhankasa ngokudla lezinye izinto ezitholakala kuhulumende. Leyo nto iyabe ifanele ukuthi itshintshe ukuze bonke basuthiseke. Okwesibili, amaqembu aphikisayo abonakala kala message ehlangeneyo kahle yokuyakhankasa emakhaya, balele message yokukhankasa edolobheni. Okwesithathu, into edingakalayo ukuthi lawo maqembu akhankase kabanzi, kakhankasi kangako, ayanje sekusekugcineni uyaphume futhi kulezo ndawo angabi khona.
Kodwa siyabona umumo wezomnotho elizweni umi kabi, abantu balambile, abantu abalamsebenzi, abantu abalamanzi, abalamagetsi, kodwa belokhu bevotela ibandla lona leli. Thini wena ngalo?
Ye, ngaphandle kokuthi vele kuhlala kulensolo zokuthi kungenzeka ukuthi ukhetho kaluhambi kahle kwenziwa lokho okuthiwa yikuriga, kodwa vele sesakufunda ngabantu beZimbabwe ukuthi kabahlanganisi impilo abayiphilayo lokhetho. Impilo yabo bayahlupheka, bathwale nzima, baswele amanzi, baswele ugesi, kudulisi kwakudulisa ukela kudule yonke into. nxa sebesiyavota ngosuku besiyavota bayashiya insizi zabo ngekhaya bayevota njengabantu abahlezi kahle. Yiyo into eluhlupho kakhulu yona leyo, ungabalinje ukuthi kulensolozi ukuthi ungabe kuyarikwa, kodwa nje vele ingqondo yabantu bezimbabwe eminyakeni yonke le engamashumi amane i-40 years iveza kamhlophe ukuthi kabahlanganisi usizi lwabo bekumbe ukuhlala kahle kwabo lalokho abayakuvumela. Usizi baluthiye ekhaya bahambe njengabantu abakholisayo, yikho ubona bengaguquli izinto ezenzakalayo elizweni.
Ngokubona kwakho impumela yona le elokhu iphuma kuma-primary elections ingakhomba na ukubana kuzafana lakhona lokho kuphuma kathesi kukhetho oluzayo oluka-2023?
Ye, nxa ngabe ube bengu-opposition bengizakhathazeka kakhulu, ngokuba nxa ngabe iZANU-PF lokhu iwina ama-by election wona la kubapha intshukuntshulo yokuqina lesibindi sokuthi ngo-2023 ukhetho basengaluwina. Ube sekusenza laba abasekela i-opposition amaqembu aphikisayo baphelelwe yinhliziyo, baqalisa ukuthi lokhu kakuncedi. Okuya kwenza ukuthi ngo-2023 i-voter turnout, abantu abaphuma besiyavota abasekela amaqembu aphikisayo baphume bebalutshwane, kube sekusithi laba abasupporta iZANU-PF baphume ngobuningi. Ngakho-ke ungakuthathi kancane khona lokho ngesiphisi kuthiwa kule psychological effect.
Lo-ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Udlakela oluqhamuke eHarare ngomgqibelo lungaba lwabangelwa ngabecele liphi? Lo umbuzo ngosuvela kulandela imbiko yesikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, othi okunengi okwenzakeleyo okuthiwa kwenzakale esigodlweni sebandla akusiloqiniso. Sixoxela uSibanda saqala ngokumbuza ukuthi kanti kahle kahle kuyini okwenzakeleyo.
Okwenzakaleyo ukuthi isigondo sethu sihlaselwe ngabantu akade bezithi bona basuka kubandla likamama uMakhuphe bephethe amaphepha abhalwe lokho. Sizwa kuthiwa baxabane labanye abantu bengakafiki lapha ekuhambeni kwabo, basuke banyathela omunye wabantu abathengisayo phandle lapha, basebexabana bengafiki lasesigodlweni se-MDC. Kodwa bekungasi bantu abaphakathi kwe-MDC laba ababonakale e-town, ngabantu akade besukela e-Africa Unity Square lapha belomhlangano khona. Umkhokheli wabethiwa nguMashaya waye ngumuntu we-MDC kudala, umama Makhuphe engaphumi kubandla, kodwa akasenguye umuntu we-MDC. Labantu akade labo asobantu abasebenza lebandla le-MDC.
Kanti manje kuvele ngapho ukuthi ixuku lona leli ngelisekela umnumzana Douglas Monzora.
Amanye amabhakane akade bewaphethe besithi wona bafuna ukuthi bandla lethu le-MDC lesigodlo kube isigodlo sikamama Makhuphe lo mnumzana uMonzora.
Yena uMonzora like lakhulumisana laye na ngalolu daba njengebandla?
Sithe yebo-ke, ngoba ubekhona kumhlangano we-National Executive esembona ukuthi yikho kade kukhangelwe yilaba abantu kade bebuye ukuzowenza uDlakela bebefuna ukuyangisa ibandla lethu, ngoba i-National Executive ibihlangana khona ngaleso sikhathi izolo. Ngakho sithi sibona ukuthi sokuhambe njalo abafana kumbe singathi abesintwana be-MDC eyethu bese becaphuke kakhulu ngalolo daba. Umkhokheli webandla upresident uNelson Chamisa wasesithi umhlangano siphela uba uMonzora angaphumi ahambele ngaphandle, ngoba kungazakala ukuthi abantu laba bebexosa ukuthi bafuna ukuzindawo. Wasemnika abantu abathize ukuthi bamkhangele bamelusi esingathi ngamagadi aze abe sendawona afisa acabanga ukuthi khona yena uzabe sesafe. Ngalokho upresident Chamisa kalwisenanga labantu akaMonzora akwenzileyo yikuthi uprotekthe uMonzora ekuthini mhlawumbe kungaba nokuxabana phakathi kwakhe lezinye iy'ngatsha zebandla le-MDC.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuxoxa lo Nkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli wecele le-MDCT kumbe ezinye iziphathamandla zebandla lakhe. kodwa sizaqhubeka silokhu sizama ukuthi sibaphe ixesha lokuthi bakhulume elabo icele ngoba iStudio 7 ayisekeli hlangothi. Izakhamizi zentephe eGwanda sezikhuthaze uhulumende ukuthi aphe umsakazo wentephe community radio station ilayisensi yokusakaza ngokuphangisa zisithi zithwele nzima ukuthola imbiko eqhakathekileyo ngenxa yokuthi amagagasi emsakazo kahulumende eZBC engafiki kibo. Okuningi sikuzweni kuAlbert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokho kuvele lapho enhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, ithakazelela usuku olwadlulayo olwe-International Day for Universal Access to Information emkhosini oqhutshelwe ezitolo zentephe ngomgqibelo. Intephe Community Radio Station sile minyaka elithumi yafaka isicelo sokusakaza kurhulumente kodwa kuze kube lalamuhla ayikayiphiwa ilayisensi. Lokhu sekudala ukuthi iningi lezakhamizi leqiwe imbiko eqakathekileyo ngoba amagagasi emsakazo karhulumente engafiki endaweni eziningi kulesi sabelo okudala ukuthi iningi lihlale lisemnameni ngalokho okwenzakalayo. Umnumzana Albert Mdlongwa yisakhamuzi sentephe uthi sesiside isikhathi belindele umsakazo kaZulu.
Ethe isikhathi eside iminyaka sicela ukuthi okwamanje akutshintshe kuphangise kubuya sisakaze lapha entephe ngoba sokule minyaka ekhona 7 konke lokhu okungale sikubambe sicela ukuthi kube lethu la sizilalelethu ngoba isikhathi eside sithofe kakhulu sicela ukuthi ayiphangise ibuye.
Esinye isakhamuzi sentephe umnumzana Collins Banda uthi umsakazo kaZulu uzanceda kakhulu kwintuthuko yesigaba njalo uzadala ukuthi kube lula ukuhanjiswa kwembiko ephuthumayo kuzakhamizi.
Abakithi uhulumende uyasizwa siwanikwe lawa malayisensi esiwakhalelayo. Akula ngozi nje khona ukuthi umuntu athole ilayisensi yokusakaza. Njengabantu siyayicela le ilayisensi ukuthi sisakaze sikhulume indaba zethu sithuthukisane sisiya phambili.
Kansila kawa 13 umnumzana Phineas Maphosa obekulumbuthano uthi laloba sesiside isikhathi belinde ilayisensi yokusakaza akusensuku zatshwala ukuthi bayithole.
Sivela khatshana ngohambo lolu lentephe community radio station
ile kwizinga lokuthi siyathola manje ilayisensi.
President ukonfirmile wa afema ukuthi he is now giving ama community radio stations ama licenses. It's from the president himself. Sisesheraton eRainbow Towers kwe-AR.
Umqondisi wenhlelo zentephe community radio station umnumzana Velo Zondo uthi wathesi lomsakazo usebenzisa indlela ezithene zokuhambisa imbiko ezibalisa iWhatsApp ukufinyelela kuZulu besalinde imvume yokusakaza kuhulumende.
Uhulumende ukhanya uhudula inyawo ukuthi asinike lawo magagasi ukuthi sisakaze. Okwamanje siyasakaza ngama WhatsApp lama bulk SMS lokufaka nje emaphepheni ama flyers esebenza ukuthumezela ebantwini njalo okunye sikwenza ngama community meetings. Uma singathola leyo license abantu besigaba bazathola information ngesikhathi bebesifuna ngaso.
Inhlanganiso yomanyano yamazwe e-United Nations ithi kubalulekile ukuthi amazwe onke jikelele athuthukise imitshini yokuhambisa imbiko emaphandleni ukuze izakhamizi lazo zenelise ukuthola imbiko kanye lolwazi kalula. Uhulumende wakuleli usanda kuvuselela uhlangothi olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe PAZ ngemva kokukhethwa kwamalungu amatsha azalawula umsebenzi okunikezwa kwabantu amalayisensi okusakaza. Kusenjalo abagatsha lokondliwa kwezifuyo abe-Agritex bathi liya liqonga nsuku zonke inani lenkomo ezibulawa indlala kulesi sabelo njalo sezedlula inkulungwane eziyisithiyagalombili 8028 inkomo esezifile iningi lazo e-Bedbridge lase-Insiza. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikonhlamba entephe. Albert Ncube.
Ezinye izalwane zakwele South Africa zibikwa zisithi abadabuka eZimbabwe kabagezi njalo balephunga. Enkundleni yokuxhumana eTwitter lolu daba solusabelele abanye abadabuka eSouth Africa besithi kumele bafunde ukuthenga amakha avala uhlofu ama-roll-on ngesiNgisi abavela eZimbabwe. Abanye njalo bethesa izalwane zeZimbabwe ukungaxubhi okwenza banuke umlomo. Sixoxe lolwela ilungelo labesifazane dabuka eZimbabwe unkosazana Victress Mathutu ongumkhokheli wenhlanganiso yabesifazane eZim Imbokodo sambuza ngodaba lolu.
Angithi vele lapho esihamba khona nje kuhleli kunenkulumo ezingathi zithi phecelezi ezihleli zisichothoza. Yinto esihlangana lazo mpela. Kodwa kungasikho ukuthi bakhuluma iqiniso ngoba ngesinye isikhathi basuka nje basukele umuntu ombonayo ukuthi akanalo lelo phunga njalo uyifakile ngaleyo roll-on nawe ma umbheki bethole ukuthi hhayi ayikho le sizathu singenza beze bethi lo muntu unephunga leli likababe litsho.
Akula ngitsho suke wamuzwa ukuthi ule phunga.
Ngathi umuntu singamuzwa ukuthi ulalo lelo phunga kungasikho ukuthi ngoba umuntu ubuye eZimbabwe laba abantu ababuye eSouth Africa sometimes unokuthola ukuthi ugibela nabo etaxini ubuye eSouth Africa ukhuluma le language yala na ulalo lelo phunga likhona ebantwini ngoba vele abantu sometimes abanye abasebenzisa ama-roll-on but akukho ukuthi kuthiwa laba ababuye endaweni enje liba bangawasebenzisi bonke nje abantu bakhona nje yonke imihlobo kukhona laba abaleleyo nyama wokuthi abathanda ama-roll-on noma omunye umuntu usuka nje ele phunga lomzimba wakhe nje natural omunye umuntu imizimba wakhe nje le phunga elingajabulisiwe. So akoda kusikho ukuthi labo bantu ngabantu ababuya ngaphandle. Wonke umuntu nje sokungaba yikuphi umhlobo nje ukuthi kuphume umuntu olaleso sifo sokuthi angafaki roll-on noma vele nje lesifo esinatural emzimbeni ukuthi umzimba wakho unohlofu into ezifana nalezo.
Emlonyeni khona-ke akula osuke weza ukuthi umuntu uthi yena ujombe okokuthi uyekenelisi ukuthenga umuthi wokuxubha amazinyo evele ngumuntu odabuka eZimbabwe. Kuyatholakala yini khona?
Kuyatholakala. Isimo sibi lapha eSouth Africa abantu baphile ngaphansi kwezimo ezinzima okokuthi akumangalisi. Kuyatholakala ukuthi uthole ukuthi umuntu akawutholanga umuthi wokuxubha amazinyo hayi ngoba akafuni ukuwaxubha kodwa sometimes isizathu sokuthi umuntu akalayo leyo mali yokuthi ayithenga leyo toothpaste axubhe amazinyo yinto etholakalayo ngenxa yesimo somnotho abantu abasebenzi impilo inzima kuyazi ukuthi kuswelakale izeswelakale leyo mali ye-toothpaste angeke uzumsole umuntu uma yothi umlomo wakho unephunga elingekho right ngoba akayitholanga imali yokuthenga i-toothpaste ageza amazinyo akhe. Leyo into etholakalayo njalo singeke siyivike ngoba nxa isimo somnotho singavumisi ukuthi umuntu ayenze.
Lo-ke ngunkosazana Victress Mathutu olwela ilungelo labesifazane dabuka eZimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yabesifazane eZim Imbokodo. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lesinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Jays Simana Mpofu othi okukhulunywa izizalwane zakwele South Africa zisithi abeZimbabwe banunka amakhwapha ikuba phoxa nje kungela qiniso.
Kungaba liqiniso ye kuphinde kube ukuthi nje kuzondwa kwabantu futhi ngoba kakhulu nama-taxini lama-taxi esihambangayo i-public taxi ngayenzela kungabe ukuthi abantu beZimbabwe abagezi abantu beZimbabwe bantu kuningi nje okuba okukhulunywayo kuthi kube khona abanye nje ababonakala ukuthi hhayi amanzi abawathandi kuya ngesimo isimo kwabanye abantu phaya sezima kakhulu ngoba abanye abantu sababona abakandawo ukuhlala esibonakalayo lapha lala khona vele nalapha abonakale khona isikhathi esiningi indawo ezingekho clean ukuthi try making so kulobunzima obukhulu abantu ababhekene nabo kusiya ukuthi umuntu ufikele ukuphuhlala ngathi kodwa impilo inzima kwabanye abantu baseSouth Africa la.
Okokuthi yimpilo enzima na kumbe ngabantu asebazitshela ukubana hayi imali kumele iye emlonyeni kuphela.
Bakhona abantu asebadelayo bakhona abantu asebadelayo impilo yabo asebezitshela nje ukuthi khonokho akutholile ngaleso sikhathi akwenza leso sikhathi ku-right so ngabantu abengaselandaba nekusasa yakho abengaselandaba lokuthi yena ebantwini ubonakala engumuntu onjani kasakhathali ngalokho so impilo of course izima siyakubona kodwa-ke isikhathi sokugeza abanye abantu vele kabanaso totali abacabangi nje kodwa-ke hhayi asiyonto etholakala indawo eziningi abantu nje abambalwa kube kuti yone kusodwa kwabantu yesi zwathi kodwa hayi kukhona kuyatholakala ebantwini kakhulu labantu abahlala bebanengi laba bahlala ama groups ngoba thola kuyisquad ngathi kuyisquatter camp bahlala khona apho lendawo yangkhona bahlala ema plastic nabanye bangkhona abanye bahlala apha soma fridge abanye bangkhona bahlala ama buildings edobheni ngathi ama buildings lana hayi nje kwaye ala man ala gate akunanto ekhona umuntu uyangena ebusuka lapho mina phuma epark ayithwelele epark imayelanga litshona abuye futhangene khona phanale so indawo ezinjazo lezo yikotholaka kwanta njalo abothi bathina sibenikela abantu ngendlela engalunganga.
Bona abadabuka eSouth Africa bakhona yini abalephunga njengalabo abadubekayo beZimbabwe?
Ya bakhona eSouth Africa laba abadubeka nesipho njalo abangelandawo ezibonakalayo abahlala kuzo ngoba khona amalanga adlulileyo Pretoria lapha bethu kulabantu ede bebabulala labo bantu indaba khona amaphoyisa bayilandela ngathi bacinga bebabambela abantu asazi kodwa-ke besekulabantu ede behamba belandela abantu abangelandazo ohlaya bebabulale ebusuku bebabulale ebusuku bebonakale ekuseni ungangena ethawuni ngathi esePretoria kunje so noma eseni kakhulu ethawuni uthele emavarandini amaningi amabhilidi amaningi bendlele abantu ana balele khona manje kade sebelele sokunje so emavarandini amabhilidi amashop amaningi then mayelanga liphume ekuseni bagoqa ingozi ukuthi zifihle ophaza kuzibone emini.
Lo ke ngumnumzana Jayce Semanampofu esinye njalo isizalane seZimbabwe esihlala eSouth Africa sikhulumela ecingweni ekhona le eSouth Africa. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-budget eyomnyaka ozayo. Leli phephandaba lithi lolu luhlu lukhangelelwe ukuthuthukisa amafekitali ngoba uhlelo lokubopha amabhanti oluthiwa i-austerity ngesilungu soluyekethisiwe nguhulumende. Iphephandaba leSouth Africa eleSunday Independent lithi ucubungula kokubulawa kukaSenzo Meyiwa owayengumdlali wenguqu kukhomba ukubana amapholisa afuna ukucitsha ubufakazi ngendlela yokuvikela omunye. Leli phephandaba lithi uMeyiwa kukhanya wabulawa ngabantu ababesendlini ababalisa owayeyintombazana yakhe uKelly Khumalo, unina, lezinye izihlobo ezine hatshi izigebengu ezangena endlini zambulala njengalokhu kade kucatshangelwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya-ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Mina engucelayo ngicela basitshele ukuthi khona izijeziso lezo abakhala ngazo zimi njani, basifundise. Asikwazi ukwenzeka ukuthi nxa kungabe kuliqiniso lathi sibasekele ngoba iBritain ithi yafakela amalunga ezanupie ayifakelanga ikhandi. So besicela ukuthi sibe kwazi ukuthi kati izijeziso lezi thina zisihlukumeza njani.
Mina lami bantu ba-Studio 7 ngendlela kade ngibona ngakhona, mina ngibone ngathi vele ngabe kuthiwa bona bona labo mina ngagwa laba labo ochamisa laba ngoba vele kuyabayehluleka kuyanto abayenzayo bayafana nje. Ngabe kuthiwa bavumelana bethengisa ilizwe leli laseZimbabwe leli ezithengisela abelungu ngoba abelungu ma bengabathenga nongabakho liphi ilizwe nezi angakwazi ukuphatha kahle izizathu zezibabhe ngcono kakhulu okudlula amaqembu lawo. Sanibonani bantu be-Studio 7, lathi sinesikhala ako kakhulu yoko no ukuthi vele bangaze bekhise kanjani bona umuntu angagwa ukuthi bazalungisa izinto betshona begibela izindiza besenzani badlalisa isikhathi ngoba phela kuyafanana ngoba vele bekwamusha le lizwe njalo la ma-sanctions la abakhala ngawo azakhithwa kanjani ngoba vele yibo abayenzayo la ma-sciences abo ngoba babe vele benzela yena lo mgaza ukuthi yibo bamusha leli lizwe. So yona iZANU-PF PF ma ihlakaniphile njalo mayifuna ukulungisa leli lizwe kayikhiphe yena umnangagwa izame ukuthola omunye umuntu khonaphana kuZANU ngumuntu asemncane oseyintsha uyo ngakwazi ukuthi mhlawumbe amazwe aphetheya angakwazi ukuba lesizwe but bekhiphe la abantu abadala bonke bana bamusha ilizwe.
Mina ngikhulumayo ngithokozisi lapha eHaburuni eBotswana la. Siyadubeka abantu bakamlimo, siyadubeka sithwele nzima. Sithwele nzima elizweni labantu lapha. Kathi sibavota sobaza sidudula, siyajona sigwela amagumbagumba sikanjiswa ekhaya. Izindaba zikamnankakho. Mina bengimcela umnankakho ukubana labo gawula ukubana bakhulumelane lochamisa. Kabakhulume lochamisa umfano olejwawule imali. Ngoba nxa bengakhulumanga lochamisa akulanto ezahambe eZimbabwe khonapho. Abantu busala sidubeka kuphela so. Siwakuncedisa ukuthi kuthiwe umuntu uyabusa. Ubusa bani? Abantu beza kufa baphele ezibhedlela kungalamanesi, kungalamadoktor. Siyahlala safa kuphela ezitolo kuyadula, ayibhondi la ngikhona basiprintela amaphepha bathi imali. Umthuli Ncube sezionele i-CV yakhe, sezionele umsebenzi kathesi. Iqhatshwa nguhulumende lobuselo le-corruption. Ngelinye ilanga madoda, we will hold you accountable. Ngelinye ilanga madoda, izathwala nzima. Ogawule bona bazabe sebegijima labo Joseph Chuma bazabe sebegijima sebethwele nzima sokuyibatha ibatha yona liyane eyenzakala ngesikhathi sikamgabe lapha manje kathesi siyalifaka phakathi lani bomanjuru siyalilandela futhi lingamasela uyathola umuntu esithi waphuma kuZANU-P F kodwa evele lisela wasitshontshe iZANU-P F ayizange imlandeli emthathela. Wonke amaplans lawana ngona siyalandela siwathathe lizalunga.
Lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp lingakhohlwa-ke lingasithumela amazwi enu ku-plus 1202-465-0318. Kundaba zeMelika, ukwethulwa kobufakazi bokuzama ukususa umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngomthetho edale lePhalamende othiwa yi-impeachment ngesilungu sokuzenziwa emphakathini. Asebephe ubufakazi bebesipha lobo bufakazi edale lePhalamende phansi kwamakomidi achiyeneyo, kodwa kusukela kuyona le iviki sokuzatshengiswa kubo mabona kude uZulu azibonele. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele umnumzana Mandla Mkhwananzi, isakamuzi seMelika, yena idabuka eZimbabwe.
Ya ngibona ngani kuzabenza batshintshe ingqondo, especially abanye bangikhona, kodwa kula abanye vele abangasoze batshintshe ingqondo lanxa sokuthe. Ngibona ngani kodwa kuza labade besemngceleni wokuthi kungabe kungamanga, kungabe kungasoqiniso, kungabe kuyinto yokuphekwa, bangatshintsha ingqondo. Kodwa kuzaba khona laba abavele abamsekelayo kuze kuyefike ekugcineni, basoze batshintshe.
Manje ngokubona kwakho kukhona yini esizakuzwa okungabangela ukuthi abantu bethi impela kumele uTrump asuswe esihlalweni, kumbe ikhona okwesesikuzwile kuphela?
Yeah, asazi ukuthi ukhona lo ndoda owayengu-Trump lo oqalisa noTom Bolton lo. Asazi ukuthi uzabuya lani, ngoba layo kukhanya ezimisele ukuthi afakaze kwelindawo. So ngabantu ababeku-Trump, so kutsho ukuthi ubufakazi babo fanele bube ubufakazi obuqinileyo. Nxa engabuya lezinto bufakazi obuqinileyo njengoba wayeseduze likamongameli, kutsho ukuthi kungagcina kusenza ukuthi kuqhutshwe isiqhubo sokuthi kube le-impeachment.
Siyezwa kuthiwa abebandla likaTrump elama-Republicans bathi labo kumele umamangala, yena lo kuthiwa ngu-whistleblower, kunye lo mtaka mnumzana Joe Biden, labo baphe ubufakazi. Kungakuyindlela yokuthi bavike na ukuthi uTrump athoniswe, kumbe kulesi sindo okukhulunywa ngama-Republicans lokho?
Kusobala ukuthi bona ama-Republicans umdlala sebeyidlala lapha, sebefuna nje kuqagelana ibhora ukuze kungakhanyi lokho okube okwenziwa ngalowo mangameli. Ngoba kukhona futhi asebesithi bona le into vele yinto sebefuna lokuthi kuhlaziwe indaba elethwa ngama-Democrats ihanjiswe court la, kube ala futhi khonoko ukwenza khonoko ikhonoko ukumangalela uTrump kube licala khona ngokwakhe, angithi yabona. So sebefuna nje ukuthi kube kuqagelana ibhora, kodwa ke umongameli uwenza isisindo salobo obubukamangamele bungaze babonakala.
Alo ke ngumnumzana Amandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma icingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibanene njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta njalo ntambama ngo 7:30. Libe lelanga lehle. Igama ngu Chris Gandhi.